Loko kuphume emhlanganweni owenziwe luhlangothi lwedalele Congress yeMelika ole Subcommittee on Africa and Global Health Policy owenzelwe eWashington DC ngolesibili. Umhlangano lo ubuphethwe ngumnumzana Jeff Flake omele iArizona kudalele Congress ekubandla lamaRepublicans, umnumzana Chris Coons okubandla lamaDemocrats, lomunye wakhe umnumzana Cory Booker kanye lomnumzana Tony Udall abakukomiti yeUnited States Senate Foreign Relations Committee. Unkosikazi Stephanie Sullivan obengumqali wesiziba ukubeke sobala ukuthi uhulumende kaMongameli Mnangagwa wasusa uRobert Mugabe esikhundleni ulethuba lokuvezela abantu ukuthi uzasebenza njani labantu beZimbabwe.
The government offers an opportunity for reform that could allow the United States to re-engage in ways we have not recently been able to do. In support of the people, we will expect to see
okwenzakala eZimbabwe kuveza ukuthi abantu babambana okumangalisayo ngesikhathi kusenzakala becabanga ukuthi kuzaba lempilo enhle elandelayo. Ukuguquka kukahulumende kunikeza uhulumende omutsha ithuba lokuguqula okunengi obekusenzakala eZimbabwe. Okwenzakalayo kulakho ukuthi ilizwe leMelika likukhangele ngeyinye indlela kulalokho obekusenzakala. Sifuna ukubona inguquko kwezombusazwe lezomnotho ngendlela okungakaze kwenzakale ngayo kweleZimbabwe.
Uthe akutsho ukuthi sokumele okwamanje kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa uhulumende kaMugabe labanye bakhe.
It's not enough to say it's a new government, so therefore none of the sanctions or restrictions that were previously in place should apply.
Akumelanga sithi lo ngukhulumende omutsha, ngakho azisafunakali izijeziso zenotho. Hathi akunjalo. Sizabe sihlolisisa okwenzakala eZimbabwe, sibona ukuthi kuyini okuguqulwa ngukhulumende omutsha. Okunye esiza kukhangela lukhetho oluzayo.
Umnumzana Coons uthe kaboni ukuthi lesi yisikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso zenotho lokunye okufanayo.
For one, I'm reluctant to see us take any steps to lighten or relieve sanctions or other international restrictions on loans or partnerships.
Angiboni kumele sithathe inyathelo elitsha elingafani lalokho esasikwenza kusabusa umgadi.
Umnumzana Flake uthe uMnangagwa ukhanya eyaziwa kakhulu ngakwenza ngesikhathi sekukurawundi, ngakho akwaziwa ukuthi uzakwedulelani abantu beZimbabwe.
He stands accused of orchestrating a string of massacres in the early 1980s to consolidate Mugabe's power, leaving as many as 20,000 people dead.
Umnumzana Mnangagwa wetheswa umlandu wokuthi wancedisa ekubulaleni abantu abafika inkulungwane ezingamatshumi amabili, 20,000, ezabelweni zeMathebeleland kanye leNkabazwe.
Izizalwane zeZimbabwe ezikhulume emhlanganweni lo ezigoqela umnumzana Tendai Biti okumanyano we-MDCT Alliance, umnumzana Dewa Mavinga olwela ilungelo likaZulu lomnumzana Peter Godwin oyintatheli izindaba osehlala kweleMelika zivumelane labo zisithi uMnangagwa kumele axolise ngakwenza ngesikhathi sekugrawundi. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Booker othe baningi kakhulu abantu abakuhulumende kaMnangagwa abalamacala uhambelana lodaba lwekukurawundi kanye lokweba. Umnumzana Muzi Ncube unobhala webandla le-MDCT kweleMelika uthe lolu daba kumele lulungiswe ngokushesha.
Igugurawunde itshisa enhliziyweni kakhulu abantu be-Midlands leMathebeleland, and eqinisweni njengabantu beZimbabwe, I think kulungile sibili ukuthi khona sizama ukuthi indaba yakhona siyilungise nini sonke sizizalwane zaseZimbabwe, sibone ukuthi khona into le yaphambaniseka njani, yaphambaniseka ngaphi, and umuntu abantu babulawa ngayiphi indlela, ngoba abantu konke ababulawayo ayisibo bantu besiNdebeleni phela, asibo bantu besishoneni futhi.
Umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF uthe ibandla lakhe seliqalisile ukulungisa okunengi okubhekane lelizwe leZimbabwe. Uthe udaba lwegugurawundi kumele luphathwe ngemfanelo.
I think what's important for the government of the day is to apologize for what the government of yesterday did. Gugurawundi was wrong.
Gugurawundi yaba lihlazo elikhulu kweZimbabwe. Ngakho uhulumende omutsha kumele akwenze yikuxolisa kanye lokungcwaba bonke abantu ababulawa bengcwatshwa edongeni laseganyeni.
Izizalwane zeZimbabwe ezingene umhlangano lo zithe ziyafisa kakhulu ukuthi ukhetho oluzayo lwenziwe ngemfanelo. Ubidi ugcizelele esithi abantu abahlala kwamanye amazwe kumele bavote kukhetho oluzayo njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoGabe Stube.